ibandla leZANU-PF. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi kuyini okumele kwenziwe ilawa mabandla ukuze imizamo le iphumelele. Siqoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ukuthi umanyalo uphumelele mina ngibona bekungalandela ngemva kokubana abantu beZimbabwe lamabandla abo aphikisayo eqale angena ekukhakhaseni bekhuluma ngokuthi kathi vele okudingakalayo kuyini. Kudingakala ukuthi mhlawumbe sintshintshe umgabe sifake uzibanyabanyana, kumbe kudingakala ukuthi sakhe imisebenzi, siqinise umthetho, lento esifana lazenezo. Nxa kuyikuthi kukhulunywa nje ngokuthi okuqakathekileyo ukukhipha umgabe, ngibone ngani amabandla aphikisayo azathwala nzima ukuthi athole ukuthi avumelane ukuthi bazamanyana bengemva kukabani.
Ngezinye indlela uthi wena alubana umanyano lo uthe wehlula ukuphumelela, okuyabe kwehlule bayabe behlulene khonapho ekuthini ngubani omela ukhokhele?
Vele uhlupho lomanyano lukhonapho, yikho lapho bese lukhona kwesikhathi eside kakhulu. Akithi siyabona lokuthi wona amabandla la aphikisayo lawa ayaqhamuka phakathi, aqhamuka phakathi ngendaba yokuphikisana ngendlela yokuthi uzakhokhela ngubani. Njalo bese saba ukuthi uzaphiwa ubukhokheli kuqala, mhlawumbe la uzasuka umele phakathi njengoPresident Mugabe esesalele embusweni. Nxa kungaba lokuzwisisana ngokuthi othathayo uthatha kwesikhathi sokugakanani, njalo amandla akhe acina ngapha, hayi lawa akusekelo sombuso okhona manje owenziwa njengabomo. Abantu bekhuluma ukuthi hayi isekelo lesiliyaphambanisa ngo-2013 nxa lokhu lisipha umkhokheli amandla amakhulu kangaka, kwaphikiswana kodwa abantu bacina bethi hayi eminye icabanga ukuthi yime ngizathola, eminye icabanga ukuthi ngime ngizathola, bavuma ukuqhubekela phambili besenza njalo. Kwabasegcekeni ukuthi kuzahlupha futhi ukuthi ilizwe lizakhululwa kanjani.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. Kuhlelo lwezamasiko lokuphila kwabantu namuhla sikhangela imizamo yokudinga inkosi yesizwe samaNdebele. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo.
Ubukhosi bethu into eqakathekileyo, ubukhosi babokhokho bethu into eqakathekileyo, kuhambelana lobuntu bethu. Kathesi isizwe samaNdebele amakhosi ayephakathi kwabo kawakho, ngakho kufanele ukuthi kuvuswe ubukhosi isizwe lesi laso sibe isizwe esilobuntu. Abanye abasozi bakuzwisisa ukuthi inkosi iqakatheke kangakanani kumthwakazi. Umthwakazi aphilelanga nxa engala nkosi. Ukuthi kube le nkosi kuqakatheke ekuthini ngokwamasiko. Siyabe silaye umuntu esihamba siyekhothama kuye. Ngokwamasiko siyabe silaye umuntu osikhokheleyo esilawula, esiqondisa ngokuthi ubuntu bethu buyini. Ngokwamasiko uzasenza ukuthi nxa sihlangana lezinye izizwe, sihlangane lezinye izizwe silesiji, njalo silobunzima lesithunzi sokuba ngabantu. Ngakho kuqakathekile ke ukuthi sibe lobukhosi bethu, sibe lenkosi yethu ngendlela okwakuyo yona. Singabangisani la maqembu la azombangazwe, asingenelani lalokho. Thina sivusa okokuzazi ukuthi singobani, ngakho yikho kuqakathekile ukuthi sibe lenkosi.
Asithi ke kulunge konke lokhu, inkosi singathi mihla lemihla iyabe isenzani?
Uyabe ehamba izigaba ngezigaba esebenza lezinduna ezingaphansi kwakhe, esebenza labadala abangabe bekhona ezigabeni ukuze abantu inhlalakahle yabo ibonakale ukuthi iyangathi. Njalo angaba nguye umlawuli okhulumela abantu ukuthi isizwe sakhe sifunani, esebenzelana lohulumende duze laduze. Njalo esebenzelana lezinduna, ngumuntu ofanele ukuthi abe khona lanxa sesikhuluma labaphansi thina esikholwa emadlozini. Uyabe khona eseduze ngoba nguye osikhokhela ngokwamasiko, nguye ilifa lethu esiyabe silalo elingabe lilakho ukuthi lisiqondise ngendlela sokuthi singobani. Yikho njengoba njile ukuthi khona ekuqaleni asiphelelanga thina ngokwazakala ukuthi ngobani ngaphandle sibe lobukhosi.
Ma sikhangela njalo Baba Khumalo, kukhanya ngizani uhulumende ngabe donsela emuva ngodaba lolu. Nxa sokubuya-ke okunjenge-devolution singathi-ke ukupha izigaba kumbe izabelo amandla. So-ke nxa inkosi ngaba khona uhulumende kasozethi lapha-ke amandla akhe sehamba.
Esikhuluma ngakho akubangisani lohulumende. abakhuluma ngokwaba umhlaba befuna ukuthi kube lozibuse ngendlela yamaqembu ezombusazwe, lokho bakhuluma bebodwa beqondane lapho. Thina nxa inkosi yethu sikhona kuba nesigaba lendawo eqondana lenkosi, lapho kulabantu abakholwa ebukhosini bakhe. Ngakho akukho lokhu ukuthi kuzafuna ukuthi abe lamandla awanikwa nguhulumende. Xa inkosi ivele isikhona ilamandla ayo, labakahulumende bona baba lamandla. Amandla lawo bawathatha ezinduneni, bawathatha ebukhosini bethu, bawathatha ebukhosini bukamambo. Ngakho bazafanele babuhloniphe, bangangenisi okwama okwepolitics phakathi kwabantu ukuze badunge impilo yabo lenhlalakahle yabo. Kuyabe kuyi-institution esebenzelana lohulumende.
Engabe khona umuntu yini osebonakele ukuthi angaba inkosi eMandebeleni?
Ngiyacela baba Dube ukuthi ungixolele kulokho ngingaphenduli umbuzo lowo okwakhathesi. Ngoba ngumbuzo osezandleni zabadala, umbuzo ongaphendulwa ngabadala lezinduna. Basuka inkonyane iwuchithe kube sokusonakala, awuqondananga lami ukuthi ngawuphendula okwakhathesi. Yabe sengihambe phambili wabadala.
Awubona ke Khumzi, sungathi ke Khumalo uvalelisa uZulu khonapho ke ngamafutshane.
Mthokozi omhleli na ondlela zimhlophe, mzalo kamambo, mzalo kamzilikazi. Kungani abaphansi bangahlala belikhangele belikhotha, liqhubeke lingumthokozi omhle, liqhubeke lingabantu beZimbabwe abalothando, abalokuthula, njalo abantu abacolekileyo.
Umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo yingcwethi kwezamasiko esintu obekhuluma ecingweni elo Gibbs Dube we Studio 7. Kuhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo makhosi Chuma othunga impahla zokugqoka ekwele South Africa. Chuma, ngiyakwamukela uhlelo.
Yebo bhuti, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani eMzansi?
Hayi, siyazama ngaso bhuti.
Ye, akusitshele ngomsebenzi wakho wokuthunga.
Oh, mina ngithunga impahla ngile ngilama level ayithu. Elokuqala ezasekhasi brand, then lesibili ikhasi swag. Ngahle ngenza fashion eqala ku 3 months umntwana mayizalwa, 3 months isiyaphelela ku 6 years. Ngenza i-sportswear, ngenza i-fashion, African wear, ngenze le lama overall imdansani lalezi ezigqokwa yilaba amapantsula.
Ihamba njani ibhizimusi?
No, yona ilama up and down. Uyazi ukuthi abantu sometimes mabengakukholelwa kuwe, like umuntu mayekwazi akathembi ukuthi ngezinto e-right. It's always opposing. Mara kuyazameka, ngathi kuyazameka, kuyaphushela.
Kudala bekuthiwa ukuthunga ngumsebenzi wabo mama. Kuyini okwenza wangalandeli lowo mcabango, wangena lapho inhliziyo yakho ebikudonsela khona?
No, okokuqala ngingathi umsebenzi wokuthunga wona bebethi ngabo mama, kodwa mase singena seseka like ama designers mostly ngamadoda, kusho ukuthi umama yena angawenza umsebenzi wokuthunga, kodwa isidi sakhe siba singane. Angeke khona ukuthi approduce like asithi ke sama jacket afika 10 anyeka khona ngosuku, kodwa mase sibhekela ukuthi umuntu ongubaba uyakhona ukwenza into eziningi ngosuku olulodwa, uyakhona ukuthi supply like isitolo into ezinjalo.
Impahlo oyithungayo uyithengisela ziphi isitolo?
Okwamanje akukabikho izitolo ezithengayo because ngisazama i-marketing, kodwa ngilama celebrity a-USA engingagqokisa. Ngigqokise uPatricia Majalisa, ngazogqokisa nalo ocula eZimbabwe bathi nguTaff, then ngazogqokisa lo contestant uMr. South Africa contestant uGodfrey.
Abangaba bekudinga befuna ukuthenga impahla zakho utholakala nga?
Kusho ukuthi abasegoli bangithola High Court Building, Corner of Fox and Jubet, office number 7. Then abakude bangithola kufacebook ezasekasi makhosi label or kukasisiwe kuphela. Abanye bangangithola even efonini ku-061-680-4529 le ino-WhatsApp, then ukuzoza u-083-404-7609, then ukuzoza i-landline 011-075-4378.
Intengo yezigqoko zakho imi njani?
It's affordable look ngoba i-tracksuit, i-brogue ne-jacket ngiyenza ngo-650. Then overall, i-overall leyo mswenko ngiyenza ngo-1000 rand. Then ama-overall abatwana like aboma 3 months ngiyenza ngo-250. Then ama African attire ngwayidayisa ngo 606 kodwa isikhathi esiningi ngisebenza ngama order ngoba isiruma sikho ne shop ayika viko sisakhula.
I overall yomswenko ngenjani le?
Overall yomswenko ile fana nale qokwa ngabo euphonic. Le lentambo engafani ne Samson ihlukile yona kancane. Uyavakatha nga ngeke umapansula namabhusha.
Uthunga uwedwa kumbe bakhona obambisana la.
Okwamanje ngilabantu abayi-2 embaqhashile abasebenza under me. Yikampani labantu abathathu labantu abayi-3 abayiba abasazama ukwenza i-marketing. Ngoba kwamanje le kampani isirejistile kodwa ayikakhuli ngendlela okumele ukuthi ngayikhula ngakhona. Plus lapha eSouth Africa amathuba awekho ma ubuya phandle kwelizwe. Imali akwazi ukuyithola ukuthi booste i-business. Sokumele ulwe ukuthi uzibe right.
Ungathanda ukushiyela waphamazi uZulu weZimbabwe labo bonke abalalele.
Kameni ngabatshela wona especially intanga zami ukuthi abaqile kulokho abangabe bekunikeziwe especially ithalenta lakho ungalibhekeli phansi plus omunye umuntu maye qhubeke siyaphambili ungambhekeli phansi ungamzondi mkhuphule mawungakhona ukumkhuphula zama by all means ukuthi umkhuphule mayithengisa thenga mawungelakho nakhona uyamtshela ukuthi awunakho kodwa ungamcikeli phansi.
Hayi siyabonga Nduna bekukuhlukuba lawo kuhlelo.
Ngiyabonga
lanibo. Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo Makhosi Chuma umfana odabuka eLupane osevule inkampani yakhe yokuthunga kwele South Africa. Asihlanganeni uhlelo lunye ngeviki eza. Leyi Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Mfundisi siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga, lami ngibingelela abalaleli bethu sesihlangene njalo ngaleli viki.
Yephukile imoya emncengi abanye ngabalahlekelwe izihlobo labangane kanti abanye ngabagulayo ubavuselela ngawuphi umbhalo lamhlanje.
Bengikhangele uPaul ebhalela abaseRoma chapter ngathofi verse ngathu kuTestament entsha. Kulento eqhakathekileyo uPaul ayilethayo laphana engakhuthaza abalaleli ukuthi yena lingabi ngabantu abafuqwa kumbe abalungiswa ngumhlaba kumbe kucabanga kwemhlaba kodwa ke kuqulani indlela elicabanga ngayo ukwenzela ukuthi lenze lokho okulungileyo lokuvumakalayo phambi kukaNkulunkulu okuvele khona kuyintando yakhe. Laphana ngigijimisa umutsho othi kuqulani ingqondo. Kumele ukuthi umuntu ingqondo yakhe ayigxilise elizwini likaNkulunkulu. Ukuthi nxa ungena kumbe yiwuphi umumo ongena kiwo, zibuze ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithini ngomumo lo engikuwo wona kathesi. Ungabe ungumuntu osulahlekelwe yisihlobo, ilizwi likaNkulunkulu lithi lona sikhuthaze ngenjabulo evela kuNkulunkulu. Ungabe kungumuntu kumbe ompofu othi ha mina ngilamsebenza ngilani, ilizwi likaNkulunkulu lithi yena uNkulunkulu uza kunika yonke into oyifunayo. Siyakhumbula ihubo leli lithanda umuntu wonke amahubo 23 lithi yona uJehova ngumalusi wami uyangisa emadlelweni aluhlala. Kutsho ukuthi kholwa ukuthi uNkulunkulu uzathatha-ke azise kunkangala ayingise emadlelweni aluhlala. Ungathola ungumuntu otshona usithi wena mina izinto zami vele azihambe empilweni, zizatshona zingahambi empilweni. Ungaba ngumuntu otshona usithi mina vele kithi zingabayanga, uzatshona ungumyanga. Ikanti thina singathi hayi izinto zizaba lula kithi, hayi ngizaphumelela. Kutsho ukuthi kuzayenzakalani? Kumele ukuthi sifunde ukwenza izinto ngobuciki, sifunde ukwenza izinto ngokukhuthala. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma kuzaga lithi lona ungabona indoda kumbe umuntu okhuthele kuza kuma phambi kwamakhosi. Kulabanye abantu abangaphumeleliyo empilweni ngenxa yokuvila. Ngakho kumele ukuthi indlela oyenza ngayo izinto ukhuthale. Akula muntu kumbe yikulima kumbe kusesikolo kumbe kusebenzini, kumele ube ngumuntu okhutheleyo ngaso sonke isikhathi. umlayeni lawo namhlanje ubakhokhela abalaleleyo umbe umuntu ungukansela umbe ngu-MP ukuthi uzwisisane labantu uncedise abantu esigabeni sakho tshintsha indlela ocabanga ngayo ukhuthaze endlaye yini esikhangela ilizwe lethu leZimbabwe ukuthi thina abantu bezimbabwe besazitshela ukuthi isimo esikiso sona asisoze sitshintshe kodwa singatshintsha indlela esicabanga ngayo ngelizwe lethu sizitshele ukuthi hhayi iZimbabwe lonyaka iyaguquka izinto zethu zizatshintsha
uyatsho njalo umbhalo mfundisi uthi lingalahli ithemba kodwa ngiphe umzekeliso omfelokazi mhlawumbe obelabantwana asebefile bonke wasala eyedwa uqhubeka kanjani elethemba umuntu onjalo ethembele enkosini
ilakhulu kuyamele sinanzelele ukuthi thina ithemba lethu alikho ebantwini asiyabe silabo kumbe ezintweni esilazo kodwa ithemba lethu kumele libe unkulunkulu siyahlangana lojob laphana eselahlekelwe imuli yakhe yonke kazange afike esikhathini lapha athi okwami konke sokuphelile siyakwazi ukuthi abangani bakhe babesithi thuka unkulunkulu ngenxa yokuthi sokwenzakaleyo kodwa wathi hhayi unkulunkulu umphile unkulunkulu uthethe njalo kumbe ngathi kodwa bakhona-ke abaungula imibhalo abathi abale ndlela ezokuyichasisa kodwa ngezinye indlela singabona ukuthi wazikhuthaza uNkulunkulu ukuthi hayi uNkulunkulu uyakwazi kakutshintshi ukuthi uhlezi esihlalweni sakhe sokubusa ngenxa yokuthi wena usulahlekelwe ibhizimisi usufelwe ngabantwana bonke usufelwe ngumkakho uNkulunkulu uyabe lokhu esesihlalweni sakhe sokubusa ngakho ungamethemba yena uzaqondisa indlela zakho ekunika abanye abantwana engxeni uzakunika intandane ukuthi uzigcine engxeni uzakunika abanye abantwana abezihlobo ubagcine labo bayagcina sebesiba ngabantwa bakho usubathanda ngaleyo ndlela
akulugqibe uhlelo umfundisi ngomthandazo ubabike enkosini abafelo abafelokazi intandane abagulayo labo bonke abasosizini emagumbini womane omhlaba
baba siyathandaza ngegama elingaphezu kwalo wonke amagama elikajesu sithandazela intandane ezikhona ezimbabwe lezinye ezingaphandle labafelokazi abanye khathesi basebuhlungwini siyabathandazela ukuba wena uza kubaduduza ngoba wena uthezwini lakho unguwe oduduza ukwedlula ngendlela thina esingeke saduduza ngayo abantu ngakho siyathandaza ukuba uzakhuthaza abantu labalalela ade belalele lizwi bazathola ukukhuthazeka bazathola njalo ukuthi umuntu aqalise ukubona ukuthi hhayi impilo sengayiphila kakuthi nkulunkulu kule wayini entsha ongayifaka empileni zabo namhlanje bezwe ukuthokoza okunye okwedlula ukuthokoza esingakuphiwa kumbe yikuyini ongasiphalapha emhlabeni siyathandaza sibeka wonke umuntu olaleleyo egama likajesu amen
amen mfundisi siyathokoza ukuba lawe kuhlelo asidibane njalo ngeviki ezayo
sibonge kakhulu
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo umsakazo wenu umsakazo kaZulu umsakazo weStudio 7 sisakaza singapha eWashington njana junior the big animal ugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje esithi yena nkulunkulu wami singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili izisebenzi zikahulumende zizahlangana kusasa phezu kodaba lokugunyulwa umsebenzi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo unguntungamili inkomo libelwa busuku obuhle
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.